Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngovulo mhlaka 28 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zano PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na ku 120.
UZulu ukhuza umhlola ngempedu mehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalichumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezulu kwe 120 ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokheli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalichumi lasithupha 16 phezu kodlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe eGwegwe ngomkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Jamisa izolo lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zezano PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abezanu PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto amatshe kanye lamabhemba balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethule imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantine Chiwenga ethele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba le-The Standard, uJamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli bezanu PF kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokhe landula indaba yeGugground la yumnangakwa owayesithi abantu besindebeleni ngamawu la uyayilandula indaba yeGugground othi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo 2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozi Sincube lokhu siyazi mhlophe abathe bephakathi kwe-White City begcine i-stadium kuyabuya ubabutswangirayo bahlaselwa amalunga e-ZANU PF kwafa amalunga e-MDC ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo e-Highfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imhlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa la ngale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba we-ZANU
Umnumzana Sudan Chiroza isikhulumeli sebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ugcine sekulahleka imphefumulo ngendaba zokudoselana ezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonokho. Kodwa ke okuqakathekileyo nkomo yokuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi. Ikakhulu funi njalo kade sikhuluma nje sinje kulungiselelwana lama-by-elections. Akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusuyafika ukukhetha kulokuthula kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinengazene ezenzakalayo kodwa ke osokukhona soyikwe imvamo lapha eZimbabwe indaba lezi mele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani asitheni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani
Uchiwenga baba Gawule weteswa icala lokutshotshozela udlakela ngokutshela abasekeli beZANU PF ukuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa libandla lenu uthini ngalokho
Yeah, anti uChiwenga layo yabe ekhuluma laye njengomuntu layo lelungelo ukuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni leli bandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi yintwala usathe kuyeyisa konke lokhwana bayabe kwenza la endlela yokukhulisa omunye lomunye udosela ingubo kwelakhe icele kodwa-ke kukhona ukuthi kanti nkomo kuya kube njani kanti ngano iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhethe lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufananayo lakhona okwabochamisa okukhulunywe ngoChiwenga amboni ukuthi kuyikugukuzela udlame lokhu
umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF Umeli womanyano wamazwe aseEurope oweEuropean Union eZimbabwe umnumzana Tim O'Connell ulusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo
yinto edanisayo kakhulu ukuthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe kuyadingakala sidile ukuthi ube le-investigation izethu kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho bese banokuma-by-elections so izekho lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani xa kusehlula lokhali kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufuna umuntu kuhambe njani
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli beZANU PF abenze lolu dlakela kanti abeZANU PF bayakulandula lokhu kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo ZANU PF
Kwenzile kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana kuhambe njani ukuze kusho umuntu kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kungana kube le mpumelo ekhanyayo kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana kuhambe njani
Iphepha ndaba le The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu PF ubaba uChiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko kutshotshozela udlakela yini sesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amasanjalo sibila jojozela udlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele udlakela. So yinto esibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, yinto engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo, yingcwethi kwezombusaswe. UZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamatshumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Iloba enkundleni yeTwitter likhomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu-101 kusiya kwengu-110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku-111 kusiya kwengu-120 years bangu-130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezulu kwelikhulu lamatshumi amabili 120 years balitshumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abe Guinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje isizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu-118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathele ikomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Siphoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha la kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayayingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni yabo 100 ukuya kusiphosa isima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okusho ukuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu ukuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangana labo akabuzisise langokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bayifikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangabezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba olufana lalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kulezinto ezifana nabomabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube nezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise nendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalists avela kwamanye ama inkampani ezihlukileyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenzela ukuthi basakaze into abangayitsho bekhuluma ukuthi ha endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imininingwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona mhlawumbe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanika izipho ngoba la bantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lo mthunzi omuhle elizweni lakithi lasezimbabwe. Kodwa-ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngitholo oyedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono engathi ohulumende noma abogatsha lwe-ZAG abayenze into eqondileyo, abakhiphe imininingwane yokuthi bangaphi, kuliphi idolobha, noma bahlala kuma-care home noma bahlala ema-reserva, kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosazana Priscilla Chigumba. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe ikonsati yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. Inews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwegwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye izigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. I-Chronicle ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elithumi lambili 12 kusiya kwelithumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni seni ye COVID-19. Okuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi, okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase-Plumtree kusiwowo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kulasemzansi eJohannesburg emzini wase-Diepsloot. Ukhanya nincube bakithi, yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu esikhulumeni zebandla elibusayo iZANU-PF. Kunzima yazi endani ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo, uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endani ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda, kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthi ningakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo. Uyatsha indiya ayivikeli into ayivikelayo. So ke kodwa ke hayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini, especially ke lamadoda athi wona kumbajoyina kumbaphenduka kwiZANU PF noma singabiza sithini, othuma nabogawule and so forth.
Salibonani, salibonani mudi yeZimbabwe. Linjani ngezindawo lapho elingabe likhona. Hayi lapha esihlokela sibona ilanga kuphela, ilanga selishisile uNovemba wonke lange lithonte izulu, izilimo kwakusamanga kuhle emasimini. Hayi lapha esihlokela sokunzima kakhulu. Mina ngingumpofu, sithanda kulibingelela lonke mayelobhona. Ngisithi phambili ngojaha 2023 ujaha kangene. Ngiyabonga.
Salbonani mazimbabwe amahle njani lonke siyabonga kubani inkosi sigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi futhi ngabe siyaregister sonke bantu bezimbabwe abasemazweni siregister sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele and sikhathele sifithi halala halala umfo kamqabuko halala sifanilizwe libambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi kubani ungasilungisa seli lizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe lezimbabwe zihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungise silizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizaze siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathesi nansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa akulalutho vele engaba lesi sinde ngaphandle so yokubana sikufaka ufather Zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizali vusa ilizwe leli ngifakele uyihlo ufather Zimbabwe ngiphile nabantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela.
Salibonani, salibonani. Basala zwe studio 7. Ngizama ukuqondisa lotho ngumsango, ngusango lo ezano lo. Ukuthi nxa isitina bathethe inyathelo ngowesidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayegebhi emgodini. Ngicabanga ukuthi mina ube lephutha emlonyeni. Ngoba abantwana mabe siyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadinga izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa. So ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula science akula ukuthi kubunganani kubonjani akula control kuphoka ukugejwa nje all over avela kukhanya ukuthi kwenzakalani abantwana balimazana ebusuku lemini khonangale emgodini. Ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngento angayaziyo lo baba lo. Ngiyabonga basakazi abahle mina ngiwumoyo senowagwe.
Ninjani, 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 wasasazi bonke. Mina igama lami ngu-Edson Ziwayo ngikhuluma ngisegoli. Ngithi nami ngithanda ukuthi phose lami igama bangilandela i-history. Singasoli Chamisa, ngisolo kodwa izenzo zikaChamisa sikazibone kangakho. Umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezimbabwe. Ngokubona kwami mina ngedwa nje ngincusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu basezimbabwe sibambanani into eyiyesidingayo siyibone umana ngane ngoye uChamisa abantu bakithi yasemlandeni uChamisa ngokuthula langehlonyimbo langokubambana.
Linjani, linjani, kustudio 7, ngiwuThembi, ngikhuluma ngiwoBulawayo. Umbuso wekhaya eZimbabwe ususehlulekile kakhulu. Yiwo wenza ukuze kube ngani kule division ukuthi iNdebele eshone. Ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishonele. Shua. Udube esiphakathi kwalo, lathi siyehluleka, usuze ungasakwazi ukuthi uthi. Ngabe nje abantwana beZimbabwe sonke siyama, sizame ukutshintsha. Akunani ukuthi sifake bani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi sintshintshe, sibone ukuthi kuzahamba njani. Hayi ngoba shuwa, sithwele nzima, siyakhala shuwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwele-Chad labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lweMelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield, yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. EleMelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine inkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations kuyethusa kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyana ezasetshenziswa eJapan okwafa abantu ubuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagogekileyo kuzofika kuyonale iminyaka esilokhu esiphila kuyo oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyonalana indawo. Izikhali leziyana izikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwazo.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. UZulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalitshumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.